Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 24 Mpandula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uvula umbukiso weZimbabwe International Trade Fair ngokusemthethweni, encoma uhulumende wakhe ngokuthuthukisa umnotho welizwe.
Lokho akukhulumayo upresident akusebenze, ayisikho abantu abaphila ngakho phansi, ayisikho abakubonayo.
Ngelanga linye umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amazwi akhe emhlanganweni we-United Nations ecothoza izijeziso zenotho ezetheswa enye yenkokheli yebandla lakhe.
Umnotho welizwe ofahlakeleyo angawulungisa njani le uhulumende wakhe wesibutho lebandla lakhe leZANU-PF? Kawukhulumi lokho, okwakho ukhuluma ama-sanctions kuphela.
Ugatsha lwezempilakahle luthi amathuba okusinda kumkhuhlane we-COVID-19 asiyisilinganiso sokwedlula amachumi amane ekhulwini 94%, okulinani eliphezulu kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Meli Emmerson Mnangagwa izolo uvule umbukiso weZimbabwe International Trade Fair ngokusemthethweni, encoma uhulumende wakhe ngokuthuthukisa umnotho welizwe. Umnangagwa ulandise ngakuthi intuthuko esikhona elizweni ebangele ukuthi umnotho uthuthuke ukwedlula amazwe wonke asemhlubulweni weZansi ye-Afrika. Okuningi asikuzweni kunthathele izindaba yethu ubathabile Dlamini ekwabulawayo.
Umongameli wengeze ethi eleZimbabwe selinanzelelwa libhanga elikhulu eleWorld Bank njengelinye lamazwe asephakeme njalo ekhokhela ngokukhula emazweni e-Afrika. Uthe njalo ezomnotho welizwe kukhangelelwe ukuthi zizakhwela ukwedlula lokhu obekukhangelelwe lonyaka.
Zimbabwe has been declared one of the fastest growing economies in the region, as well as one of the fastest movers on the World Bank Doing Business Index. In addition, we are pleased.
Umongameli Mnangagwa wengeze ethi uhulumende wakhe kathandabuzi ukulandela imithetho efaka eleZimbabwe ezingeni lamazwe ahuga amabhizimusi ukuze kuthuthukiswe ezomnotho.
The budget surpluses and then inflation are a demonstration of fiscal discipline within government and indeed across the globe. The country's foreign currency earnings, which have reached over $5, the budget surplus needs to contain inflation, are a demonstration of fiscal discipline within government and indeed across the globe.
Umphathi ntambo wezamabhizimusi uNkosikazi Sekhaya Nzenza uthe amakhampani abukisayo atshengisa ukuthuthuka lokumelana lesimo somnotho.
This ITF is a platform to showcase the Zimbabwean brand, which is becoming a landmark of excellency through the localization of value chain. The local companies have already embraced the export development agenda of the new dispensation.
Umnumzana Everton Mlawuzi usomabhizimusi kobulawayo uthi indlela zakulezi nsuku ezebulenjini ziyadula kakhulu ukuthi bazisebenzise ekuqhubeni amabhizimusi.
I-ZITF yindawo yokubukisa lokhu amaZimbabwe akwenzayo okusuka kuboniswe abanye abangaphandle esikwenzayo ngokukhalipha kwethu. Amankampani akhona apha elizweni asekwenza amaningi ukuthuthukisa lokulungisa okulungiswayo kanye lokuncintisana labanye.
Umbukiso walonyaka wenziwa phansi kwendikimba ethi Showcasing the New Normal for Business and Industry, Realities and Opportunities. Lonyaka kubiwa kulamazwe alichumi lanye aphatheka embukisweni lo. Amazwe la agoqela eleBotswana, iSouth Africa, iDRC, iBelarus, iMalawi, iMauritius, Namibia, Kenya, Indonesia, iNigeria, lele Tanzania. Amakampani abukisayo eZimbabwe wona aphose abe ngamakhulu amane i-396. Imele Studio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ukuhlaziya lolu daba sixoxe nengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Lokho okukhuluma uPresident akusebenze, ayisikho abantu abaphila ngakho phansi, ayisikho abakubonayo. Abantu abangena ezitolo bahlangana lentengo engathengekiyo, abadinga imisebenzi abayithola, amaphotolo agcwele yonke indawo, akula transport, ukusebenza uzukho yedwa nje, akula economy, ezomnotho kazikho, akulanto ekhulayo. Ngakho ke lokho okukhulayo bakhuluma ngento ekhula emabhukwini kibo phezulu le, kodwa phansi thina esiphila phansi lapha esihlupheka esidinga imisebenzi, esidinga ischool fees, esidinga imali zesibhedlela, esidinga amadrip, esigulelwa ngabantu sehlule ukuthenga imithi, akula economy ekhulayo. Leyo eyayikhulumayo isemabhukwini, kayikho empilweni zabantu. Abantu bayahlupheka kakhulu, i-economy idilikile, kayikho nje, kayikho, kayikho.
Besike sezwa ukuthi ozavula ngokusemthethweni umbukiso we-trade fair ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga. Kodwa ke sizwe sekukhulunywa njalo kusukela ngeviki edluleyo ukuthi kuzavulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa, ocine kunguye ovulayo. Ukubona njani wena lokho?
Iye khona kunjalo, kodwa ke kuyamangalisa ukuthi kubuye kwatshintsha njani. Angazi njalo kumbuya tshisa ukuthi angabe uyagula kancane, kumbe njalo belomunye umsebenzi awuphiwe kwenye indawo, kumbe njalo kabazwani nje kuhulumende, mhlambe kulokudonselana phakathi. Singazi njalo, sekuyikulinganisa phela. Nxa bengasiphanga information, silelungelo lokucabangela. Angithi phela uhulumende ufanele athe abantu izizathu nxa esenza inguquko ezinqumeni zakhe, kodwa ke vele akubonakali kuhamba kahle phezulu ngale izikhathi eziningi. Ngakho ke ngeke kumangalise ukuthi kuyadonselwana, ikakhulu njoba kunje kule COVID-19, kumbe njalo kukhona okukhona kasasa.
Wona umbukiso we-trade fair ngokubona kwakho bekufanele na ukuthi beqhubeke bewenza khona kule bo ezingaka ezivalisa ubhubhane lwe COVID-19?
Kanti trade fair ivulwa njani ukuthi isebenze, ithathe abantu abaningi okwedlula abantu abafanele bavotele ukhansila ewadini? Wona amabhayele ekuhlini engavunyelwa, bona abantu abangu-100 kusiya phezulu bengavunyelwa. Uyabona nje ukuthi ukwenziwa kwakhona kwenziwa into engafanelanga yenziwe. Nxa ngabe i-trade fair isivunyelwe, lama-elections sefanele abe khona, ama-by-elections sefanele abe khona, labantu sekumele bahlangane abedlula i-100 kusiya phezulu, lamarali amaphathi sefanele abe khona, njengalokhu siwabona e-South Africa, njengalokhu inkatelo enkulu ye-South Africa, umthethwandaba omkhulu we-South Africa Constitutional Court ithe hayi khona kumele kuvotwe. Lakithi kumele kube njalo, abantu bamele bahlangane, abantu bamele bavote, hayi ukuthi kuvulwe i-trade fair kuphela khona ngapho kuthiwa i-COVID-19 kayivumi. Nxa isivumela i-trade fair, lokhetho selifanele libe khona. Nxa isivumela i-trade fair, lamarali sefanele abe khona kusiya phambili. Konke okuhlanganisa abantu sekumele kuvunyelwe.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usehlabe umkhosi ngezijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZanu PF lamankampani alobudlelwano leziphathamandla zaleli bandla. Umnangagwa ubethula amazwi akhe omhlangano we-United Nations General Assembly ngobulembu be-internet ngoba lomnyaka ekhethe ukungayi edolobheni le-New York lapho okwenzelwa khona lomhlangano owenziwa kanye ngomnyaka ngenxa yebhubhane lwe-COVID-19. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele zesulwe izijeziso zenotho ezaphakelwa inkokheli yebandla le-ZANU PF ngamazwe entshonalanga.
COVID-19 pandemic has increased the vulnerability of our economy which is already crippled.
Nengeso kwenzayo kodwa inengi lakho libiselwa muva izijeziso zenotho ezafakelwa ilizwe leZimbabwe namazwe entshonalanga. Sicela ukuthi zesulwe izijeziso lezi ngoba zisibisela muva ekuthuthukiseni ilizwe. Sibonga umanyano weSADC osekela kudaba lolu. Silethemba lokuthi ziza kwesulwa izijeziso lezi ukuze ilizwe lethu lithuthuke ngemfanelo. Sicela lisisize kudaba lolu ngoba sizimisele ukusebenza labantu bonke.
Urgent and conditional removal of these illegal sanctions. Zimbabwe.
Kulabanye abantu abathi uMnangagwa bekuvele kumele akhulume ngokwehlukeneyo okuhambelana nokwenzakala eZimbabwe okunjengezijeziso zenoto, ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 lokunye. UMnumzana Edwin Ndlovu okubandla le-MGC Alliance uthi akumangalisi okunye okukhulunywa uMnangagwa.
Kuyamangalisa, kuyadanisa ukuthi umongameli weZimbabwe uMnangagwa lapha akhuluma khona ukhuluma esola ama-sanctions kuphela. Gala program of action alayo ayikhulumayo ukuthi umnotho welizwe ofahlakeleyo angawulungisa njani le uhulumende wakhe wesibutho lebandla lakhe lezanu PF kakhulumi lokho okwakhe okhuluma ngama-sanctions kuphela. Ikanti ama-sanctions nalawo ngama-sanctions abazifakela wona ngokwehluleka ukuhlonipha ilungelo loluntu. U-Ian Smith ngesikhathi se-Rhodesia wafakela ama-sanctions kodwa i-economy ye-Rhodesia yayiqine isaka. Idola leZimbabwe lali-1:2 ledola le-Melika. So kutshengisela ukuthi ama-sanctions baba le ndlela ukuthi banganqoba njani. Kodwa ke lokho kaMnangagwa ohlale khala ngawo kodwa ke engaofia ngaprofit solution ukuthi hayi yebo kambe kula ma-sanctions kodwa sizanqoba ngalokho ngalokho. Ikho kama-sanctions kuyinto nje elula ukuthi ke ayiqede ke lo hulumende wakhe wesibuthe ukuthi ahloniphe ilungelo loluntu, ahloniphe i-property rights, ahloniphe abantu babe namalungelo abagcweleyo bavunyelwe ukuthi ba-associate kumbe babe nama-organizations yabo abafunayo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana evindlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe.
Akukhulumileyo upresident kube kuchitha isikhathi kakhulu uthinta izinto ezingadingakaliyo. Ubefanele ukuthi akhulume lokho kuyikho okudingakalayo. Ungabona nje ukhulume ngama-sanctions into engadingakaliyo nakancane ngokuba ayisikho ukubulalilizwe. Ukubulalilizwe i-corruption, ukubulalilizwe ukubusa kabi, ukubulalilizwe ipolitiki engaqondanga ukuthi sihluleka ukubamba ukhetho olukhululekileyo. Ukubulalilizwe ukungahlonipha amalungelo abantu le-constitution. Okubulalilizwe yikungavusi kahle, hayi ama-sanctions. Ama-sanctions okwaba yikucatsha nje ngomunwe.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana laye ukhulume emhlanganweni we-United Nations ngezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla le-ZANU-PF. Uthi kumele zesulwe izijeziso lezi. Ngimele isitudio 7 seMaryland, nguGift Dube.
Siphinde saxoxa lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Loke umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Abaqaphele amantu bonke abomhlaba ukuthi izano izakhuluma kakhulu icela ukuthi ama-sanctions akhutshwe. Thina be-MTC ayisithi safaka ama-sanctions. Ama-sanctions afakwa yibo lo mgabe ebulala abantu kusukela ku 2000 kusukufika namhlanje. Ngaphambilini babulala abantu over 20,000 plus nge-Gukurahund. Yikho ke inkoloko sicela ukuthi abantu bengatshelwa amanga. Umgaba uzakhuluma esithi i-economy yakhwela, kulokuthula, njalo kule dialogue ekhulunywayo nguye le Pollard. Konke lokhu ngamanga ngamanga athe amanga amakhulu aluhlaza tshoko. Yikho ke sicela ukuthi izizwe zonke zomhlaba zibe leqiniso ukuthi eZimbabwe akukalungi. Ama-elections ama-by-elections bayala, njalo kulamahungahunga uthi yena lo Monzo wa Scott Amatisakhe sebefuna ukuthi ama-elections apostpone up to 2028. Konke lokhu kutshengisa ukuthi eZimbabwe akula rule of law but kule rule of man. Abantu abaningi bayahlukumuzwa, bayabotshwa, amaloya, amateacher, amadokotela, amavenda, lengitsho lamasotsha lamapholisa afithwele nzima ngalo uhulumende ngoba abafuni baningi abantu abanakana okuthiyane lakho yikho ke iRuma iZimbabwe uma ifuna ukuthi ama sanctions akho asikhutshwe guys ilungise irecord yayo yenze njengeZambia lapho abantu abazikhethela kuhle bangahlukumezwana nalokho mahlabezulu hlale liqaphele ukuthi izano siphelwe ngumphako akula sanction ikhona kula ma targeted sanction lawo abamba abantu izigangi ezibulala abantu ngesikhathi eziningi.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, sixoxe lo mnumzana Believe Gawule, isiphathamandla sebandla leZanu PF.
Iba nje kuhle kakhulu ngokunjalo umumo weCovid lo usutshengisa ukuthi umumo kuphela ongasiphathisa esingangena kiwo ukuthi abantu bonke behlatshwe, abantu bavikeleke bese sihlala la iCovid le ngoba umumo lo usodlulile usulimaze kakhulu ema-economies. Umkhonomi wethu ulimele kakhulu amanye amazwe nje jikelezi. Yo into leyo ngomhlaba wonke yiyo umongameli amele akakhulu agxile kiwo kakhulu umumo wokuvuselela umnotho amazwe wonke manye nokubambana sincedwa ngama international monetary fund onjabo IMF wabesincedise entweni ezinjengalezo kungakulezi indlela njalo ohulumende badinga ukuncediswa ukuthi enibavuselele umnotho welizwe.
Lo ke ngumnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla leZanu PF. Njalo zempila kahle luthi amathuba okusinda kumkhuhlane we-COVID-19 aseyisilinganiso sokwedlula amajumi amane ekhulwini 94% okulinani eliphezulu kakhulu. Lokho kuphume kumanani awethulwa nsuku zonke yilolu gatsha oluthi kulabantu abayithoba minwe mbili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Kuthi abedlula amakhulu amathathu 330 babanjwa igciwane le-coronavirus. Isigaba semasingo yiso esilenani eliphezulu lababanjwa igciwane leli abangamajumi ayisithupha lasificaminwembili 68. Kuthi isigaba semathebeleland south asibanga lo muntu ngitsho lo yedwa obanjwe leli gciwane.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma e Voice of America at the Washington DC.
Kwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi umphathintambo wezamafekitali unkosikazi Sekayinzeza uthi idolobho lakoBulawayo selibuyela ukuba kukontuthu ziyathunqa ngoba uhulumende ezimisele ukuvuselela amafekitali. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi isigodlo seMelika eZimbabwe sicothoze umongameli Emmerson Mnangagwa ngokungavumeli ilizwe ukuthi lenze ukhetho lwama-by-elections. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisethulela nge-WhatsApp.
Sivuka njani balele Studio 7 ivuswa nguNhlanhla Mahlangu oseBotswana eFrancistown. Mina ngingowemalunku sobhukwami enguMoses Chuma. Ngiyayibingelela lonke khona lapho ngithi sekuyisikhathi sokuyathela umquba emasimini. Vukanini liyelungisa emasimini libiye amasimu izulu seseduzane. Ngibingelele umama onanhlahla khona phana kwamatshivovo. Ngibingelele umdala undevula usathulani. Ngibingelele uRJ uNkobo. Ngibingelele abakoMoses bonke koMoses Chuma. Ngithi ngiyalibingelela ngibingelele umalume uPaul Ngwenya oyinyanga. Ngibingelele uJabu Ngwenya ithi livuswa nguNhlanhla wakumatshivovo osebotswana mina ngiwemalungu duze la ku-RJ khona phana onkomo ngithi sokuyisikhathi sokuthi liyethela umquba libiye amasimu ligamule amanenje izulu liyeza lingadlali bakithi indlala ebuhlungu ngithi ngiyabonga ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha amen.
Sanibonani, sanibonani basakazi be-Studio 7. Ngithi nami mina nginguHasheli Mhlophe ngidabuka le Mbonqane. Ngithi lami ngifake lo wami umbono ngendaba le ama-elections aseZimbabwe. Bantu bakamthwakazi ngicela ukuthi livukeni. Lami ngomunye obebanjwe ibuthongo iminyaka yonke le. Asiyekeleni ama-parties laba oZANU-PF labo MDC. Ama-parties lawa awalidingi bantu bakamthwakazi. Kufuna likubonele ema-parties wona lawo ukuthi akula muntu wesintwini ovuthamuka esintwini ongathi kwelinye ilanga azithole engu-president walelo party. Ngenye indlela bona bajabulile ukuthi balihlale babuye kini bazokuthi bacela ama-vote. Nxa sekubuya kuma-party structures ukuthi ube ngu-president selihlala likhotha nje lilandela ngemuva. Kwenziwa yini lokho? Ukuthi kabalidingi bona vele balifuni kuleyo lokhunzeni nxa umuntu wesintwini. Kungakho votelana amaphathi angakini alezikhalazo ezihambelana lezenu. Ingaqalela phansi iphathi yabo umqondisi kodwa ke lizayakha likhule lize lifike lana ukuthi selile voice ePhalamende njengesikhathi sayini sezaphu. Hayi ukuthi liyenziwa amafuzi uma kuphe wakhithwa kuleka ekachamisa khithwa ngayo i-tribalism. Ukhithwe kwekamonzora nge-tribalism. Lina litsho ukuthi abantu abenele abazalwayo bazalela ukuba ngabo-deputy kikho konke ngendaba yokuthi bazalwa ngaphi. Asivukeni bakithi, asivukeni. Yenzani okwenu, yekelani labo bazakhiphana batshintshane. Kungaze kungene i-MDC emandleni vele imela khona lokho okumelwe yiZANU-PF. Lizahlala linjalo liphindezekekile.
Siyabonga, siyabonga basaphethu ukusinikeza indaba ezinhleni. Ngithi ngibonisa abantu bakithi ukuthi hayi imizamo e-MRP khona mpela yabona ukuthi nako-NRZ kwapa ibonile ukuthi liyezwa ukuthi sokuqhatshana sokuqhatsha abantu bempumalanga kuphela abantu abasobendawo abantu bendawo abaqhatsha ojamisa kulanto abayenzayo wavele babathulele i-strategy yabo layabona i-strategy amashona uzosola njani abakibo beqhatshwa so ukhala thina abantu bakithi yabona i-MRP imele thina asisekeleni le party leyo ikhule idlondlobale udume masingena kwapha kontutu kwaphana sigqoke ama-t-shirt yethu kwapha bona itshona lijotshobala ya kumele ziqine le party leyo iqine senzele into ezicacayo yiphe iparty ekuyalwisa lokhu amashona athi ezenzela ezenzelile indawo yonke ngena lapho siyaphuma la but yona yoyode ekhuluma ukuthi le nto le iromu le iromu le nto yabayenzane basuka le khona komazimba maromafu bezosebenza ngaphi lo zinto ezosebenza abantu bendawo bengasebenzi ayikho le nto le. Siyabonga MRP viva Mqondisi viva. Siyabonga bonke abasamasapotazi siyisapoteni siqhubekele phambili likhulu idlondlobale. Siyabonga.
Siyabonga, siyabonga abantu ba-Studio 7 linjani. Siyabonga ukuzinyuza ezimnandi bani, siyabonga ukuzinyuza ezimnandi. Ye, nginguPetros ngokuhlala seMpumalanga. Ye, bengicela i-MDC izame ukuthi ikhampeni, ayizame ukuthi ikhampeni. Ye, siyayicelela ukubana uma kusenziwa sizame ukuthi siyigodluze izandla. Sikhathele, sikhathele Nkosi yami. Awu sikhathele bani, ngokuphela sisemazweni, singekho ekhaya. Samusele Chester wafowethu siyovota ngobuningi bethu. Siyabonga.
Salibonani bantu be-Studio 7 lonke abasakazi labalaleli labo bonke nje abantu abaseZimbabwe jikelele nyababulisa bonke. Ukhuluma ngundebele ensuzu ku ward 11. Hey, silohlupho esicawuthi maybe ungezwakala emoyeni abantu bazaba lenhloni. Sile clinic yethu lapha esensuza lapha iMbembezi clinic, iMbembezi for clinic. Iclinic le kayiphathi kuhle izigulane. Ama patient aphathwa kuhle kule clinic ashem. Ama patient aphathwa kubi. Kulezi sebenzi ezingelangqondo, ezingelangqondo, ezingahloniphi bantu, ezingakwazi ukuthi kuhulumende zihola ngokwelapha abantu. Ezibone ngani kumbe zihola ngokuthi nje ziyathandwa nguhulumende. Kakhulu kulomama lo okhona ngale ngizotazwa sikhuzedwa ogqoka amapinki lowu othatha ama temperature ocheck iBP Hayi ngakuthiwa kuyenzeka uhulumende kumbe loba amdingele enye indawo lapho ozekwelapha khona inyamazana amsevetinari aphume ebantwini ngoba ngendlela aharasa ngayo abantu langendlela aziphatha ngayo abhiheva ngayo ebantwini kuzobuya amanensi engicharge amanye angu-2 amanensi lalawo kasiwokuhle futhi kasiwokuhle engingaziyo ukuthi okwenza baphatha abantu ngochuku kangaka ukuthi kumbe bangamashona abagenesi amandebele akukuhle kakukuhle bemfisa ukuthi balwe li-odio abantu bayizwe ukuze libexoxe ngayo labo bazwe laba bantu hhayi kabaphathi kuhle abantu shem abaphathi kuhle ngingabonga nxa ngezwakala emoyeni yabemkwathi bazwile ngondebele okhulumayo oyelatshwa kuleyo klinika laye futhi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ugatsha lwezempilakahle soluphe imvumo inkampani ye-Pfizer ukuthi ihlabe abantu ijekiseni yesithathu e-COVID-19. Ugatsha lwe-CDC luthi abazavunyelwa ukuhlatshwa ijekiseni ngabaleminyaka engamachumi ayisithupha lanhlanu 65 kusiya phezulu nalabo abalakho ukuhlaselwa lula igciwane le-coronavirus abalezifo ezithiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Ye kuke kwaphose kwangathi kuyakhulukhulunywa sibili ukuthi kube le vaccine enye esithathu, kodwa ke kwabuye kwangathi kuyaxegiswa ekutheni kungangcono kube yilaba abangangathi asebekwaniso 65 kusiya phezulu abangathatha lelo vaccine. Labo bengasibo bonke, kodwa ke kube yilabo abazizwa ukuthi immune system yabo inganeno kayiqinanga. Yikho ke ngaleyo ndlela mina mbona ngathi kangiboni hlupho lokuthi abantu bayachiyana vele imizimba yabo ukuthatha imikhuhlane, ukuthatha amaflu, ukuthatha izinto zonke ezinjalo, bayachiyana abantu. Yikho ke kufanele ukuthi nxa wena ozizwa ukuthi ungulwane umuntu obamba masinya izinto lezi ezabo flu ezokukhwehlela ezokuthi uthathe ivaccine engaba ngesithathu ukuze uvikele umzimba wakho ukuthi ungazowathatha umkhuhlane. Kodwa ke eqinisweni sekube lesiqiniseko sokuthi laba abahlatshiweyo bangcono ekuthatheni umkhuhlane lowo kulalabo abalayo ukuthi bahlatshwe.
Lona udaba lokuthi yona i-coronavirus yavele yaqala ngapi e-China khona le lokuthi yaqala njani, ubona ngani lo daba olumele lukhulunywe ngalo na?
Ye udaba lolo lokuthi i-coronavirus yaqala njani, yasuka ngapi, yathini, mina mbona ngathi akumelanga ukuthi kuyekelwe kukhulunywa ngalo ngoba akukaze kube lento enjengayonale kumbe sithi thina loko kuthiwa yi-outbreak ye-virus enjengayonale siyizwa enxenye khona lobo 1918 loko kwakuthiwa yi-influenza. Kodwa ke lokhu esikubonileyo thina sisaphila okuvale umhlaba wonke, kwavala ama-business, kwavala i-sports, kwavala ama-frame-a-china, kwavala yonke into, kwama umhlaba. Amnambona kathi kumeleke kukhangele ukuthi kathi kwasuka njani kwenzela ukuthi kungaze kwaphinda, nxa kuphinda bakwazi ukuthi kusuke njani, akukhangelwe ukuthi kwavelela ngaphi, kwavela njani, kuvela njani, kukhangelwe khonoko kungaze kwayekelwa ukuthi kukhangele.
Umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule Umbukiso weZimbabwe International Trade Fair izolo encoma uhulumende wakhe ngathi ukuthuthukisa umnotho welizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo elifisela impelasonto elithukela ngoChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo kumbe kusasa ngo 7:30 ntambama.